Mosfera zakanaka.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Lifuka njani zulandaba olamukela emsakazweni wedding we studio 7 olwesithathu mhlazi ku 18 2020 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulabantu abangamachumi amahlanu lantathu abatholakale belegcikwane le coronavirus izolo. Osokukhweze inani labaligcikwane leli elizweni layafika phose amakhulu ayithoba minwembidi 787. Izisebenzi zikahulumende zithi azamukele iholo eliziphiwe nguhulumende, kodwa inhlanganiso yamatitshala ezinta ithi kayisoze iphatheke ekutshengiseleni okuqoqwa mhlaka 31 Ntulikazi.
Okwepolitiki esikuzwayo okwa-31 ngifuna ukuthi ucace lapho, ngoba thina njengenhlanganiso yamatitsha kasiko kupolitiki.
Kodwa inhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-ATUS ithi izaqhubeka itshengisela ngoba uhulumende engalaleli izikhalazo zabo.
Thina njengesisebenzi njengenhlanganiso sakukhuluma kudala ukuthi vele sizabe sitshengisela non-stop.
Unina womkhokheli webandla eliphikisayo ele-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ubhubhe ngomvulo uzabekwa emzini wakhe kochidi yamakuni kogudu lamhlanje.
Sicela lisibekezeleni, lisikhulekele kakhulu, likhulekele imuli kaNelson Chamisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Gacha lwezempilakahle luthi kulabantu abangamachumi amahlanu lantathu abatholakale belegcikwane le-coronavirus izolo. Sekukhweze inani labalegcikwane leli elizweni layafika phose amakhulu ayithoba minwembili 787. Abalichumi lasithupha 16 ngabavele kwele-South Africa, kuthi abathathu ngabavele kwele-Botswana. Abangamachumi amathathu lane 34 ngabathole leligcikwane elizweni. Izisebenzi zikahulumende zithi azamukele iholo eliziphiwe nguhulumende ngoba idola leZimbabwe livele alisasebenzi njengoba sokusetshenziswa idola leMelika. Zithi zifuna ziholiswe imali engamadola eMelika afika kumakhulu amahlanu lamachumi amahlanu i-$550. Zithi zidanile ngoba abezomvikela abagoqela amapholisa lamasotsha bengezelelwe iholo ngesilinganiso esiphezulu kulabangasebenzisi imibhobho abafana lamatitshala, odokotela labongi. Lokhu kwenzakala imali yeZimbabwe iwe amandla njalo emkambo wemali i-auction izolo. Unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimbabwe Teachers Association iZimta umnumzana Thompson Sibanda uthi lanxa kulembiko yokutshengisela ekupheleni kwenyanga, bona abayingeni lindaba ngoba ingeyozombangazwe. Uthi bahlangene izolo ntambama becubungula lolu daba njalo basakhulumisana lamalunga abo ngokutshengisela. Asimuzweni xoxa ngalolu daba losithandekile Mhlanga weStudio 7.
Thina ke njengababalisi kusidanise kakhulu ukuthi uhulumende athathe leli nyathelo asinike lokho acabanga ukuthi usinika khona yena engazange akhulumisane lathi. Simazisile ke uhulumende ukuthi kasikwamukeli. Thina sikhangelele ukuthi kulezi nkulumo ezikhona uhulumende sivumelane ame ukusinika umqhuba lo esiwubonayo kuleli lizwe wamabhondi. Iconomy ngokwayo, umkhonomi welizwe uvele nje nxa ukhangele usidolarayizile wona wodwa. Akusindaba zethu ukuthi kulani okwenzakalayo. Thina sidinga ukuthi sithole iholo elingaba yi-$550 United States dollars. Asinabuya sivume futhi ukusayina any sivumelwano esingaba yisiphi esilongeze singayisiso lokho esikudingayo. Imali yemelika esithenjisiweyo $75 umuntu munye ngamunye. Sivele layo kasikhulumi ngayo kangakho ngoba incane kakhulu, thina sifuna iholo lonke libe imali yasemelika. Simangele ukuthi kuze kube manje akulalo solithontele besazisiwe ukuthi amabhenki aza kusivulela ama account automatically kuze kube namhlanje kasibone lutho. Asikatholi njalo isizathu
amapolisa ngabe bezuze iholo elithexaxa kulelaba balisi kungabe kusichona.
Kuliqiniso impela ukuthi amapolisa lamasotsha bayithole leyo mali. Imbiko esitholayo iveza ukuthi kuliqiniso lokho. Ngokunye njalo kusimangalisayo konke lokho. Asivumelani lapho ke njengamatishala akakasichazeli ukuthi kwenze njani. Kodwa ke sifika sinakane futhi ukuthi njengoba kungani nje kuloku ngunguna ngemsindo ethile engenzeka ibe khona, engxenye mhlawumbe uzama ukuba motivator, ukubagqugquzela ukuthi bathi nxa begoqa abantu kuleyo msindo bagoqa abantu belezibindi. Sesiyilethile lindaba sayipresenta kuhulumende khonale ukuthi hashi lokho kwenzakalayo kokuthi ubandlulile ayisiko okuqondileyo.
Lani liyakusekela yini ukutshengisela okuqoqwa ngabanye?
Ukutshengisela kusemthethweni kuconstitution yeZimbabwe. Thina ke njengeZimtha imembership yetibanzi kuleli lishi. Yiko ke sikuthethe njengobukhokheli namhlanje sayichuka lindaba savumelana ukuthi kasiyiphoseleni njalo kuma members ethu ku ground basinike impendulo masinyani nje kungakabi insuku ezingaki ukuthi bona bakubona njani. Ababalisi bakhathazekile njalo ubunengi babo bafuqa ukuthi nxa isikolo zivulwa bangabe ingxenye yokuvulwa kwesikolo. Okwepolitiki esikuzwayo oka 31 ngifuna ukuthi ucace lapho ngoba thina njengenhlanganiso yamatisha kasiko kupolitiki. Kodwa ke thina silolwethu uhlelo lokuthi sizimisele ukuvula izikolo yini mhlaka 28. Ngapha iCOVID-19 statistics iqansa isiya phezulu kube kathi lako konke lokho kokuvikela esikukhangeleleyo ama sanitizers lani konke asikakuboni kusiba khona kuground. Yilo uhlelo lukhona olokulahla amajoko kwababalisi. Ole politiki nxa umuntu esengena usengena engase ngumbalisi citizen.
Lo ngumnumzana Thompson Sibanda unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimtha ubexoxa ecingweni lo sithandekile mhlanga weStudio 7 eseHarare. Siphinde saxoxa lesikhulumeli senye njalo inhlanganiso yamatitshala abafundisa emaphandleni e-Atuz. Yona ethi lokhu iphakathi kokutshengisela njalo izaqhubeka itshengisela ikhonona ngokungatholi imali abayifuna ukuthi bayithole. Esizwe ingxoxo esiyenze lesikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Nation Madzidirwa.
Kodwa thina vele njengenhlanganiso vele asikhangelelana kakhulu ngoba ifocus yethu vele US dollar salary. Ehlela sikhuluma ngayo naleyana kuthi kade sikhola kudala umqashi vele kumele sikholise yona. Nothi ukusintshontshela ifake emthetho njengewasifaka last year ye-statutory instrument 142 of 2019 le 133 of 2019 imthetho wayifakayo umqashi ukuthi vele asintshontshele njina. Njengesisebenzi njengababalisi isikholisa nge-RTGS yena ewazi vele ukuthi kalisebenzi galela power alikwanisi ukuthi vele lisiphilise kuhle njengababalisi njengesisebenzi kahulumende.
Thina njengesisebenzi njengenhlanganiso sakukhuluma kudala ukuthi vele sizabe sitshengisela non-stop endaweni zonke eZimbabwe ama-districts onke and that's the only strategy vele esilayo. Ngoba lokhu kokuthi sikhambe siyokhuluma ngumqatshi vele esihlala esiroba esinika ama cosmetic promises or ama promises vele ukuthi vele akakwanisi ukuthi awasutise or awafufile vele akuncedi ngalutho. So into esiyabe siyenza or sizayiyenza or lokhu siyenza lakathesi yikutshengisela nani stop.
Kulale enye imali eyayithiwa ngama allowances $75 yona ke ayingenanga njalo ungasitshela ukuthi litshelwani lithenjiswani?
Loku kwa ma $75 COVID allowance, mkachi uhlala enza njalo, ujayele kusiroba njalo, esichela ngama allowance. Saku kuluma kudala loku kuti issue lei ama allowance yawa, lawa, siyawa ubiza ama face powder allowance. Or ama cosmetic promises angakwanisi kuti asutise ama demands ababali ama teachers. So into esikhangelele kakhulu thina yi salary lokho ingangena siyayamukela sakukhuluma kudala kodwa hey siyakwazi ukuthi umqatshi or uhulumende lo yubenemene uhlala yenza ukuyenza ukuthi asipromise ama allowances engakwanisa ukuthi awasutise at any time uyakwanisa ukuthi awakhiphe ama allowances wona lawa. So thina iissue yethu kakhulu ikhangelele kuma salaries. Isalary ye $520 yo esiyifuna not ama cosmetic or ama face powder allowance lawa.
Umnumzana Nation Madzidirwa isikhulume lisenhlanganiso yamatitshala emaphandleni eAtuza ubekhuluma ecingweni le studio 7 eselubhane. Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba yehlule. Umama womkhokheli webandla eliphikisayo leMDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa uzabekwa emzini wakhe kotidi yamakuni egudu lamhlanje. Unanga Chamisa ubhubhe ngomvulo njalo umndeni wakhe uthi kazange agule. UChamisa ubonge unina emazwini awethule enkundleni yeTwitter esithi wamkhulisa kuhle. Uthe wayengumuntu waye kuthele kakhulu wasebenza gadalala wamfundisa wathola impilo engcono. Abakhokheli bamabandla chene wabagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa lomkhokheli weMDCT unkosazana Thokozani Khuphe bathumele amazwi enduduzo hemulini kamnumzana Chamisa. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa.
Siyakwazi ukuthi uChamisa uthwele ubunzima ebunjani emahlombakhe uzama ukuthi iZimbabwe ibe le democracy esingathi ikuzibusa kwabantu kodwa uphakathi kwelitshe lembokodo. Ngabe ngumntwana sithi uche isisu unina eche iqolo uzabelethwa njani ke umntwana onjalo. Sicela lisibekezeleni lisikhulekele kakhulu likhulekele imuli kaNelson Chamisa uPresident Nelson Chamisa ngalo umbiko esuthole izolo ntambama. Yikho ke konke lokhu ede sisalungisa ukuthi sitshele isizwe sakwethu. Kubuhlungu kangaka ukuthi ujaha obindana labantu abaningi kangaka ezama ukulungisa iZimbabwe ukuthi ibe ngenye yamazwe eAfrika alandela idemokrasi. Khonoko khonoko siphakathi kokulungiselela imihlangano yethu eqakathekileyo awumama wabesishiya.
Likhuluma ngemithandazo sizwe kuthiwa uNakachamisa ube ngumuntu olomusa obe ethandaza obe hamba esontweni engela bandlululo engela nzondo. Ngokwazi kwenu lingamchaza njengomuntu obenjani?
Siyakwazi sonke umama lo ede devout Christian ede ngumuntu ozimisele kakhulu ebandleni ekhonza uNkulunkulu njengabanye omama njalo efundise abantwabakhe ukuziphatha ukuba nomusa ukubekezela. Sicela likhalele emoli yakuChamisa singathi ngumama wesizwe ngoba uPresident Chamisa ngumuntu wabantu bonke. Siyabonga mahlaba ezulu.
Umnumzana Felix Magalela Mafa ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance ubekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. okwa manje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi umphathintambo wezempilakahle udokotela uBadaya Moyo usexotshiwe umsebenzi kulandela ukubotshwa phezu kwecala lenkohlakalo elokuchaphaza imali engena kuzigidi lezigidi zamadola. Umoyo wabhadala imali yesibambiso engamadola azinkulungwane ezingamakhulu amahlanu, $50,000. Iphephandaba leChronicle lithi kulabantu abalichumi ababaleke enkambeni zabahlolwa igcikwane lecoronavirus izolo. Abantu laba babaleke enkambeni ezithi Banganai Training Center eMathabeleland South. Abayisikhombisa babaleke eBulawayo Polytechnical College, kuthi oyedwa ubaleke eMasvingo Training Center. Ababili babantu laba babikwa betholakale belegcikwane le-coronavirus kodwa babaleka. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela nge-WhatsApp.
Kuyasikhombisa ukuthi kulobandlululo phakathi kwebandla le-MTC. So makukhomba ukuthi kule bandlululo phakathi kwebandla le-MTC kusibisela emuva kusikhombe isikhathi sekugrawundi esikamnangakho lo labomgabe leso esenziwayo ngenanye isikhathi sakudala ukuthi kwakukhomba ukuthi vela kubanjanwanga kubanjanwa ngenkani. So lokho kwelokuze nokwe-MTC kusikhombe ukuthi abafuni ukubuswa ngeminye imihlobo, kumele kubuswe umhlobo wodwa elizweni. So lokho kusilimaza kakhulu, kuyasilimaza impela ekuthenini kusesele ukucindezelwa lokho okwakudala, lokho kwabesikhathi sabelunga sikaSmith. Kusesele ukucindezelwa okukhulu kakhulu okokuthi kulabantu abalwayo impela ukuthi abafisi ukuthi kube lomunye umhlobo obusathina silanele ukuzenezweni lase-South Africa la. Sokwabusa imihlobo eminingi kakhulu, imihlobo ebusayo miningi kakhulu kuwo wonke amaphathi politika. Hayi, ngiyabonga nami into emva kwambona.
Kuvuka njani Mthwakazi omuhle? Hayi, mina lapha sibili ukulisana kwabo ngiyakubona, but isifiso sami ngaluba inkokheli zakithi emaNdebeleni ziyabambana zibe zilinye zonke zingabambana inkokheli zamathe emaNdebeleni sithathe namasithi ethu ndana akudala ngankomo kuphela zini ngoba lokhu vele kakusizi singaze sithi thina sikhuphe ithambo esithambo sisesiyoneni. Sathesi amaNdebele somele ukuthi ngaze sikugijimisana namakhuphi, uma makhuphe nguye okumele simvotele ebe njengobaba unkomo. Hhayi khona balokhu esithule sithi makhuphi makhuphi kathi sizayenza njani ngoba into zonke ngazivotela amashona ziyakhona lesihloni. Kathesi sinabantwana besiNdebeleni siyadulela asilameliwe akusizi. So abantu kasizamele ukuthi silandele namaNdebele kumbe zona inkokheli into eyinkinga nje lapha kasila nkokheli kumbe zona ivini ezesisweleni ngaluba lazo ziyabambana zivele zivini. Kathesi lokhu okwenzakalayo izani yevele kwenzayo banxa besilwa sobona baqinisa izani into nje libona ngabambambana bezwanane bona bebelizilinye bonke ama-opposition yikuze siphumelele. Kathesi akula nto esizaphumela sasiyalokhu esikhala kuphela size kuyevala. Hhayi, shiwo uNkulunkulu kangenele kule Zimbabwe bakithi dade sike siphile njenga abantu abanye.
Sanibonani basakazi linjani? Hayi, ngithemba liphilile lapho ekhona. Ngombono wami msakazi, indaba kakhuphe lo Chamisa kukhona okukhona msakazi phakathi kwabo bobabili ngoba ungathi uyananzelela into eyenziwa ngulo mama yona kahle kahle kungani uyasetshenziswa luhlangothi oluthile ukuthi hayi yenza into enje ngoba yena ulwisa ukuthi iparty le ehlakaze iphele. Angiboni ukuthi uyayakha eyakha akufanelanga kube lokho exotshisa abantu emaparlamenti exotshisa abantu. Angiboni into oyenzayo umama lo umuntu nje obonisa sobala ukuthi kukhona abantu abamfluensayo ingakho yenza kanje. Ngombono wami sakazi, angiboni loba bengamnikeza bethe party intambo lo mama ivoti kalalo yena ngokwakhe. Angiboni mina into oyenzayo makhuphe, angiboni siliyasetshenziswa. Ngiyabonga msakazi.
Salibonani kustudio 7, mnegama lami Adolf Shaba. Indaba leyenzeka ku-MDC uthiyo ukuthi bahamba recalla ama MPs lama senators the MTC alliance angiyiboni ngoba angathi bona sebesebenzisa umthetho we-Supreme Court ngendlela engayona ngoba ayikho lapho etshengisa khona ukuthi bafanele bakwenze lokho njalo angiyiboni indlela abayilandelayo ngoba uma uzokwenza lokho kufanele umuntu abizwe abhalele incwadi abizwe ukuthi ubizelwane bona bakwenza nje besilwa iy'mpi zabo ngoba into esesiyibonile manje ukuthi laba bantu balwa lezitha zabo sebesebenzisa lowo mthetho we-Supreme Court kodwa owaphumayo ukuthi kuye kuCongress sebewusebenzisa ukulwa izimpi zabo ukulwisana lalaba abantu ababazondayo ngoba ezinye izinto wonke umuntu obizwayo laphana osuswa ephalamende osuswa esikhundleni ngabantu labo abayizitha zabo abafuna ukuthi nje bethusele abanye ngabo kodwa angiyiboni siyandawo kodwa mina ngokwami ngibona nje after bengayenza leyo Congress hayi kuzodlula lo moya umoya odlulayo no matter what mina ngokwami ibandla likaChamisa lihlale liyilona ngendlela eliyiyona ngoba la yenze yale Congress lingakungeni lokho kwakhulunywa iSupreme Court ngoba akungeke ukuthi babuyele ku-2014 ngoba vele 2014 lanamhlanje into ekhatshana kakhulu laleyo Congress yakhona hayi vele kunezinto eziningi ezingahambi kahle kakhulu.
Sabonani balandeli bakaStudio 7 linjani lonke? Hayi liyakhala ngiyalizwa ukuthi isinkwa sesikhwelile kakhulu yini. Sabhekana ukuthaba kwenokungakala ithi iZimbabwe sikuyile likhipha umgaba. Umgaba yincwele kakhulu badala hayi. Ngizibane lokho abazikhengisela abakufuna abantu ngentime price yabo. Ngikanti khale kakhulu likwazi ukuthi umuntu bakuthiwa vota livotelane. Right, azikhwe into zephezulu zavuleka ingqondo emakhaya khona ngapho.
Ivuka njani kwi-Studio 7 basakazi konke labalaleli. Siyabonga umsakazi omuhle kangaka. Okhulumayo umama Matawu seflabhusi endeja. Bakithi sicela ukuthi ngabe siyathola ukuncediseka kikho konke. Sikhayelane nendlala enzima ngalesi sikhathi se-corona. Kanti namabili kahulumende lawa alabantu bawo asithi sonke siwatholayo. Sesizwile indlala bakithi. Phinde njalo ukuthi ngicela lingihambisele lumbiko kubaba uChamisa ukuthi angabuyele emuva silaye vele ngaze kuthini ngaze kuye ngaphi. Ivoti yakhe ikhona kithi ngapha vele angijuka ngesabi vele sikhangele yena kula munye umuntu ongasilungisela ngaphandle kwakhe. Ngiyabonga basakazi, ngiyaqala ukufaka umbiko wami kulolu hlelo lwe-Studio 7 sengifisa ukuthi ngabe ungabalwa nawo.
Ku-Studio 7 benjani, okhulumayo ngomthandazo Moyo Kutshwa ezumbi laphana Midlands. Hayi madoda akithi hayi lize akithi selifile madoda akithi hayi sikhathele ngabantu bezanupiefu lokhu besiqambile amanga manje siphile emazweni siphile kabuhlungu kanzima lapha besiqambile amanga labo bhuti omnangakho besidla imali. Sicela ukuthi thina laba bazongena emgwaqweni abantu bengene ngobuningi babo wonke umuntu angene amasotsha asiseka madoda amasotsha akhala nawathi kasenamali so sicela ukuthi wonke umuntu angene madoda silungiseni izwe lakithi kube mnandi sikhiphe namasela lawo mnangakho bonke baphume. Sebefuna ukubupha lo mjida lo ukhuluma uJonathan Moyo ukhuluma isecretini yawo yonke yokujontsha anga uJonathan angavuma angavuyi ngapha akhulume zonke izinto kanti badla imali abasihloniphi thina njengamandebele isizini sakithi ngalaya.
Linjani ku-Studio 7? Hayi mina ngiyakholisa njani ukulalela izindaba ezimnandi. Ngayilalela kudala li-studio leyi kusalalelelwe ezindlini kuze kube namhlanje. Ngiyayithanda li-radio leyi Studio 7.
Lokasihambisani nakho basakazwami. Laba bantu abasuka le ezigodini zabo beyikhipha ubuthakathi kwenye indawo babuqedile yini le abadabuka khona? Obuthakathi mabuyimvelo kodwa zange ngibuze ukubatazwa mina kangakahambe kusetshe ezindlini ngokufa kodwala ngunkulunkulu ukuthi uvele ukuba kuyimvelo. Haya, baba kubhengele ngilise lokho. Izinduna ezigabeni zayo zingangenelwa yipolitiki. Khona esigabeni senduna kuyoqhamuka umuntu ezizweni lencwadi yakhe eyifake ezongena lapha afika athina usebenza lowo msebenzi. Umuntu ezophanda imali phandle abantu bakhe ngezwe elinzima kanje ngendlala. Hayi, nginoduma kwaNdlovu, ngiyabonga.
Salubonani basakazi nabalaleli beStudio 7, lona okhuluma ngoGift Sonduku fokaNdlovu lapha ePlum Tendaweni yakwaGambu. Basakazi, bengicela ukuphendula, ukhona ubaba lapha orong ubhuti owathi khona izwe liyahlupheka nje kungenxa yeMDC eyiyona eyahamba yafuna ama-sanctions. Bengicela ukuthi likele imbuzele lo baba or wathi ngakompofu or wathi ngowani. Ama-sanctions aqala ukufika lapha ngabo 2000. Izani yangena embusweni since 1980. So ake ngitshele lowo muntu ukuthi since nge 20 years leyo izami PF yayenzani ungakabi la ma-sanction, uyabona? Bemfune futhi ake sichaziseleni ukuthi ama-sanction yiwo athatha umhlabathi wabelungu yini, ngoba abelungu yibo ababesiza ku-food security, besisaplaya ngokudla singashoti ngempuphu. Izani yathathela abelungu umhlabathi. E-corrupt ngale ndlela, benziwa ngama-sanction yini? Ngoba amazwe asentshonalanga ayatsho ukuthi nxa ufuna sikhiphe ama-sanction, yenza kube la ma-political reforms, uhlonipha amalungelo omuntu, kube le free and fair election. Ama sanction yiwayenze even lo Minister of Health edlimali yiwayenze umnanga kwebe le corruption. Ngiyabonga, ngicela omunye umuntu uma eza phawula lake cabaye ngokuhlala. Ngiyabonga ngokuhlala ngisethembisa.
Lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele esivela ngapha kwele Melika, luyasondela usuku lokhetho lokudinga umongameli wele Melika ngapha igcikwane le-coronavirus lokhu lisiza ubhedu okwenza kube nzima ukuthi abazancintisana umongameli Donald Trump lomnumzana Joe Biden behluleke ukukhankasa njengemvama. Ukhetho lolu luzenziwa ngenyanga kaLwezi kuona lo umnyaka. Kodwa uTrump yena useyenze imihlangano yamarali esolwe ngabaningi ngoba abantu begcine bethelelana igcikwane le-coronavirus. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, unkosikazi Priscilla Ndlovu, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umkhokheli lo khona kathesi usebe lamaphutha amaningi kakhulu. Kulamaphutha e-corona oloke imhlupha esehluleka ukuthi aphendule njani kumbe asebenze njani lamanye lezinye ingatsha zikahulumende kumbe labo governor. Uthi akhanye ukuthi sibili ngumkhokheli oqotho owaziyo into ayenzayo. Yikho lapho okungamchitha khona ukuthi ehlulwe nguBiden. Ngoba abantu bakhangele ukuthi nxa umkhokheli welizwe kumele uphumele isinqumo sokuthi kanti indaba lesihlangana layo ukusina sihambisa njani. Bese kusithi laba ama-demonstrations abekhona ukuthi abantu bakhuluma ngamapholisa lokufakwa abantu abamnyama besifa ngaphansi kokucuku lwamapholisa, kukhanya kuyindaba yena kuyo angelandaba layo. Kodwa kukhanya abantu abaningi ilizwe lonke nje sebeguqukile, sebekhangele indaba le ngelihlo elithiyeneyo. Yena uloku esendaweni yakhe yakudala.
Umongameli Trump usenze imihlangano yamarali lapho abanye abantu abagcine bekhala ngokuthi bathelelwe igcikwane le-coronavirus. Ubona njani wena khona lokhu?
Mina ngezake ngisole uTrump ngenxa yokuthi uTrump kathwali induku kumbe uswazi kumbe athwali ibhanti ukuthi abantu yabakhuphe emzini yabo. Lokho kuya ngabantu abafuna ukukholwa ukukhulunywa nguTrump, behluleke ukukhulunywa ngabodokotela labonesi lama-scientists ukuthi batsho ukuthi umumo uminjani. Nxa wena ungumuntu usemzini wakho labantu wabakho logugu wakho labo bonke abantu ohlala labo, ubona ukufa laphaya ukuthi wena uyahamba eralini kaTrump. UTrump nxa efuna ukwenza irali yakhe angahamba ayekwenza irali yakhe azikhulumele labantu behlezi ezindlini zabo. But nxa ufuna ukutshengisa ubukhokheli bakho ukuthi wena ungumuntu kaTrump ngokuya eralini wehluke ukufaka imask ongela social distancing, hayi, lingamsola uTrump. Ye urongo la ukuthi ngoba kuvi engumkhokheli ukuthi ayebize irali enjengayona leyo. Kodwa kuhle kini nxa ngingumuntu ocabangayo lami ukuthi ngingabizelwa irali kumele ngizivuze ukuthi lapho engiya khona ngizabe uyaphendukalani. abakhokheli baka Trump baze bamsole kakhulu Trump. UTrump singamsola yini kodwa abantu labo kumele bazikhuze.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seWashington State. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele ebesilazo. Izisebenzi zikahulumende zithi azamukele iholo eliziphiwe nguhulumende kodwa inhlanganiso yamatitshala ezimta ithi kayisoze iphatheke ekutshengiseleni okuqoqwa mhlaka 31 Ntulikazi. Unina umkhokheli webandla eliphikisayo le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa obhubhe ngomvulo uzabekwa emzini wakhe kochidiyama kuni kogudu lamhlanje.